So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangane kweze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesihlanu mhlaka 9 kuNhlolanja 2024. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amakhulu abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abuthane eHarare izolo phambilini kokusungulwa kwebandla lakhe elitsha. Abanye bathi umnumzana Job Sikhala uchitha isikhathi sakhe ngokusungula inhlanganiso yezombusazwe.
Mina vele ngibona ngathi khona hayi lokhu kudlala nje engaze ahambe ebangela umsindo bemtshayela ukhwelo bemiza besithi kuyiwa kodwa kayindawo ngoba abantu abalesithunzi eseleadership epolitics eZimbabwe bakhona.
Udaba lwegugura wundi luqhubeka lukhathaza uZulu weMandebeleni kulandela umbiko wenduna uFortune Charumbira okuthi isehlakalo segugura wundi akumelanga sichazwe njengombhuqazwe.
Izinduna kazibe ngabantu abalezililo abalenyembezi ezinkwesulwa nguhulumende.
Umnumzana Senge Zwechabangu uthi osomabhizimusi abezinkolo kanye labahlala phandle kwelizwe yibo abamsekelayo ngemali hathi ibandla leZANU PF.
Kinta silabantu abanengi umhlaba wonke jikelele Zimbabwe for that matter ababeliva ku-idea yethu ipolitics esizivisayo.
Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amakhulu abalandeli bakamnumzana Nelson Chamisa abuthane eHarare izolo phambilini kokusungulwa kwebandla lakhe elitsha. Iningi labantu laba beligqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka iblue. Lanxa uChamisa ebengekho owayengumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Gift Ostalosi Siziva ubikwa enguye okhokhela lumbuthano esithi ibandla elitsha akusilo lokudinga izikhundla kodwa lizaqinisa ukusungula inhlelo ezizavuselela umnotho welizwe. Akukaziwa ukuthi leli bandla lizaphiwa igama elithini kodwa kumaviki ambalwa edluleyo kuphume imbiko ethi lilakho ukuphiwa igama elithi Democratic Alternative for Zimbabwe kumbe iDUZ. Kunjalo nje abanye bathi umnumzana Job Sikhala uchitha isikhathi sakhe ngokusungula inhlanganiso yezombusazwe. USikhala yena uphume ejele kunsukwana ezedluleyo ngemva kweminyaka phose emibili wazise izolo ukuthi inhlanganiso le ayisilo bandla lezombusazwe kodwa uthe ngumanyano wabantu abavela kunhlangothi ezithiyeneyo zomphakathi futhi uthi injongo ngeyokususa ibandla leZANU PF embusweni. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uSikhala usichithela isikhathi sakhe.
Njengokubona kwami umnumzana uJob Sikhala siyazi ukuthi wayivalelwe etilongweni kodwa uzafanele ananzelele ukuthi umdlalo lo awudlalayo epolitika lo kayisiwo we-student movement e-University of Zimbabwe. Le yi-serious politics. Uzafanele abekwazi ukuthi isimilo sakhe lesithunzi sakhe kayisiso lesana isithunzi esibonwa nguZulu wonke jikelele njengomongameli ngoba abantu uZulu vele bayamazi ukuthi indlela ayenza ngayo izinto vele kayisiwo indlela eqondileyo ehambelana lokuba yi-national leader. Abadala bathi khona hatshi ufanele abeki abele abaki abele papu kumbe engabi ngumuntu okhatshwa amaphapu lidube mina vele ngibona ngathi khona hayi lokhu ikudlala nje engaze ahambe ebangela umsindo bemtshayela ukhwelo bemiza besithi wiwa 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 kodwa kayendawo ngoba abantu abalesithunzi eseleadership yepolitics eZimbabwe bakhona yena akikho lapho le yaseuklasi yakhe le
yena njengomkhokheli umnumzana Sikhala umbone ngumuntu ongasekelwa langabantu la abavela emaphandleni endaweni ezinjengabo uZumba khonale bengamsekela yini
ikhube ngikutsho ukuthi njengomsekeli asuke simkhangele njengomuntu ongumsekeli owelizwe lonke batsho njalo phela bathi islanders ithimile lizwe lonke uyakwazi ukuthi nxa ibhoso idlala eHarare kumbe idlala etriangle kumbe ivala idlala echecheche kumbe echachacha iyadlala iyibhoso nxa yena sizibona selesithunzi esinjengesebhoso selizwe lonke hayi ulahlekile umnumzana uJob ngumuntu lowana vele othanda njengabantu abalutshwane kayisuku guys yena vele uyakwazi ukuthi uze uthathele lizwe lonke njengomongameli into esifanele sichasise lapha bakithi ngeyokuthi uJob kazenzanga umongameli kumbe iMDC kumbe iMDC 99 kumbe iTCC wenziwa ngabanye wanikwa isikhundla yikho angikhole ukuthi yena olesithunzi sokuthi abe ngumuntu oza kwamukelwa enyanga Plumtree eGwatemba hayi lo ngumsebenzi omkhulu leyo yintaba eqanise kabi kuye ngaye ulesibindi sokuthi ahlale phansi aziphathe azinike amakhwapha awujaha lo ngibona ngathi mina hatshi akayindawo uyabe echinga nje ekhulukhuluma nje ekhona pha endaweni endaweni inye
ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya obexoxa ecingweni lestudio 7 udaba lwegugurawundi luqhubeka lukhathaza uzulu wemandebeleni kulandela amazwi awethulwe ngumsekeli kamkhokheli wedale lezinduna eleNational Chiefs Council umnumzana Fortune Charumbira izolo kobulawayo emhlanganweni wezinduna lentathelo izindaba okungamazwi awukuthi igugurawundi akumelanga ichazwe njengombhuqazwe igenocide. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo walwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla ukuze sizwe imbono yakhe.
Ziyafunakala ukuthi alibana bekusenza bekumele kuze wona umhlaba wonke mele zitholakale khona lapho intathela indaba ukwenzela ukuthi ziphangise ukuyachitha-chitha information ingene emaphepheni ingene emaradiweni ongezwanga ngakho ekuzwe laye mhlazana lawe eyabehlangana labo labo bantu enelisa ukuqalisela lapha la ezaqalisela khona ukukhuluma akumelanga kube yimfihlo lokho nxa kuyimfihlo then kayisiyo issue yegugurawund it's something else akuvalwa lutho lapha ngoba sibuhlungu thina ethu esalahlekelwayo phathi ukulali mina ngasaqambi ukuthi khona ngimele abanye ukubhubha kukababa lo abazali bami bonke ngenxa yalaba bantu laba okuthiwa igugurawund nxa sokukhulunywa ngakho sokufihlwa sokuthiwa khona izivane ngizwa abentathela indaba yibo abamele bebekhona ngoba kathesi kumenyezelwe kwakhulunywa ngayintatheli izindaba kumele zibe khona lapho
khona ukuthi kube zinduna ezikhokhela lolu hlelo ukubona njani linyathelo elilungileyo na
induna yizo ezikhokhelayo lapho ngenxa yemota lezi abaziphiwayo nokuninginingi abakuthenjisiweyo nezimali lezo ngobana alibana kungayisikho lokho induna kazimelanga zibe yizo ezikhokhela uhlelo ngoba yibo abakhalayo labantu izenzakalo ezenzakalayo zazingachiyi induna ngaphandle so kutsho ukuthi khona izinduna lezi labantu laba ababehlukuluzwa phakathi kweziqinti zabo bona namhlanje basebengaya kuma lapana beti bona yababantu ngumungula udaba lolu emasikweni akithi kakula hlelo olunjalo lumele luphathwe izindulo ngoba induna lazo ngezikhalayo yiba bale complain bona labantu yiba bakhalayo ukuthi esabelweni sakhe kwachithakala okungakanani imizi yabantu yachayo mingaki abathola khona ama reports izinduna zazithola ama reports labo sabhuku ngoba labo ngababe baleka njalo begijima lezi induna lezi ezithethe ubuduna zithatha kuboyisa sebebhubhile yaso nduna ngabantu ababekiweyo uhlelo lamasiko esibantwini kabaselakho yinduna ngebizo ngoba umdeni wangakibo ukhangelana lalokho ayikho khona yinduna ngomdeni wangakibo nxa sesingena entweni zabantu lezi especially ngekhesi legugrawund leyi induna kayidingakali lapha induna ima labantu bayo phoke laba badojwe bekuseni langa liphuma ngobana vele bamelelo oyisa sababhubhayo abayaziyo ngenhlelo ezazikhona ukuthi kuyini kwakusenzakala ngombhuqazwe owawusenziwa nguRobert Mugabe labanye bakhe. So lokho ukuthi izinduna zikhokhelela uhlelo kungela zipra phakathi anti kuthiwa kwakudinga izipra ayibe khona izipra leyo ayidingakala ukuze siluzwisise lolu hlelo lolu ukuthi luhamba njani. Izipra nxa ihlezi ngaphandle yibo abakomplenayo yibo abamele bekhuluma ukuthi kuyini okwakusenzakala. Abanye sachiya ku-ami sibaleka, abanye ngababulawelwa ku-ami khona ngalo, abanye bachiya, abanye bahamba nzima ngenyawo besuka khona le kumabhathaliyoni ababe kuwo behamba ubusuku lemi. Those are the right people to say something there. Izinduna kazibe ngabantu abalezililo abalenyembezi ezinkwesulwa nguhulumende.
Umnumzana Max Mkandla ngowalwa impi yenkululeko.
Silusizi ubulazisa ubana sesiza kuma uhlelo lwethu lwendaba zekuseni kusukela ngenyanga ezayo ekaNhlolanja. Olokugcina uhlelo lusakazwa mhlaka 9 Nhlolanja. Kodwa lingalahlithemba ngoba konke elikade libulalela ekuseni likukhwabitha kuzabe lokhu ekumunyethwe kuhlelo lwezindaba zantambama ngo-7:30 nsuku zonke. Sikhumbuzane sihlobo ukuba nalanxa ungakhuthwa luhlelo lwezindaba luka-7:30 ntambama ulakho ukululalela lapho soluphindwa ngo-9:30 ntambama lango-11:30 ebusuku. Siyalibonga ngokuqhubeka lisekela inhlelo zethu ze-Studio 7 eye-Voice of America.
Ozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi osomabhizimusi abezinkolo kanye labahlala phandle kwelizwe yibo abamsekelayo ngemali athi ibandla le-ZANU-PF njengokutsho kwabanye. UChabangu ubephendula umbuzo kaChris Gande we-Studio 7 okuthi kanti njengoba elamagqwetha ayaziwayo ngokuhlawulisa inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika, imali engaba eyiphiwa libandla le-ZANU-PF na?
Constitution yethu ithi nxa upresident engashiya isihlalo kumbe upresident angahluleka ukubamba umsebenzi ngezizathu ezijiyeneyo zaba yokugula kumbe engaswelakala emhlabeni ithi yona u-vice president, the most senior vice president, nguye othatha ibandla akhokhelele sihle uCongress then iCongress ibisizobuya isi-electa sizayenza khonokho okukhulunywa isisekelo sombuso.
Sike sibuzwe ngabantu lapha besithi bona kathi uChabangu yena imali yokubhadala amagqwetha afana labo uriri ababhadalisa imali eziningi kakhulu uyithatha ngapi? Ingaba ivela kuZANU-PF na?
kambe kule kungabe kukhona yini ukuthi izanu PF inginike imali ikwazi ukuthi lwana umuntu ukuza niguqula ehlalweni. Can zanu PF negotiate and sponsor themselves out of power? Angikholi ukuthi kungenzakala ngaleyo ndlela. Ngabantu ababesebephelele. Ithina silabantu abaningi umhlaba wonke jikelele Zimbabwe for that matter ababeliever ku-idea yethu ipolitics esizivisayo ukuthi ipolitics elizivisayo kutebu they are fresh ipolitics elizivisayo kutebu yizwe esizifunayo they are modern politics asikhulumi ngepolitics ezayizolo likhuluma ngepolitics ezimodern ezifresh so sizalisupporta siyalisupporta kube sokusithi phakathi kuka-client no-lawyer whatever okwenzakalayo kuba yimfihlo angaze ngibone mina uloya ohamba ayirepresenta iclient kumbe ubulele uindemedara kumbe isikliwi akhulume ukuthi uclient ungibadale imali engaka.
Umnumzana Sengezochabango ngozithi ungunobhala jikelele webandla le-CCC. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sizwe imbiko yenu linabalaleli elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7 noma Tintitalo okhuluma uPaula nje ngelizwe lethu lele ohlala kuthiwa litshintsha imali mihla malanga le ayazi ukuthi le mali ehlala itshintshwa kuzazo kube nini since 1980 ihlala kuitshintsha imali kahlula lelizwe linjani impela engala direction ukuthi liyaphi noma livelaphi hlala kudliwa imali imali zibonakala ziphuma siya koDubai lezi mali eziphumayo angeke zikwazi ukuliphatha ilizwe liyondleka ilizwe nalezi zikhali ezithengwayo zithengwa lobani zithengela odini abantu bamathebelele ndithi besibulala sefuna ukuzosiphinda futhi lina bantu bami bentshonalanga ukuthi lizosiphila ngoba lokhu lisitshela ukuthi sathengisa ilizwe ngejukela lingathi thi sikhohliwe ukuthi lasibulala asikhohliwe lo manje lizosinikeza i-5 rand ukuthi sikhohle ukuthi lasibulala lizosinikeza i-5 rand but sasemathebelelendi bukani ubugcili bukahulumende ukuthi uligcili kanjani akabuyi yena ezoxolisa lento owayenza ngoba umgabe nguye owasibulala uzofunani yena manxa ukuthi umgabe wasibulala ngoba umuntu wasibulala sowafa engazoganga ngathi uhulumende engathi sikhohliwe asikhohlwanga sithule nje siyabuka umathintithi sizukula sisemandebeleni
sanibonani kwistudio 7 ekuseni enhle nangicanulimvuyele irekhodi yami naleyi ngoba kuvalwa nje kusasa lo muntu kuthiwa Angel Stone Sibanda ngoba nangula uyathuka ukuthi uchama siyakhonkota thena wayelinga emdodeleni lathi simthuke simtshele iindaba zakhe ngoba ukhuluma umsangano njengoba engwezane uyazwakala lay ngoba uyakhonkota nje manje ukhiphe into ezinukayo emlonyeni wakhe kulubekezwe into amawemusi la wakhuluma wakhuluma indeni kazodomusa
Studio 7, Studio 7, sinjani basakazi, nkosi yami, angiphawule lapha ke ngiphendule indoda le bathi Arson Sibanda le. Angazi impela ukuthi ungumhlazini noma uyini ngempela. Uthi cha ubaba lona omlungu osebenzela kwaBulawayo oyikhansela lapho, kumele ukuthi amamele abantu abamvotelayo angabe sibule landela uShamisa. Elami kithi bengatsheli ngani nkosi yami uShabangu ukuthi ngoba ekhipha abantu nje abantu abakhipha kwaBulawayo bavotelayo. Ngabantu sesizokhuluma nje ngathi kuphethwe ngumoya uShamisa ungumuntu okholo ungumuntu uthanda izinto ezidlungiswa ngendlela ekahle hayi ndlela zochuku ya bekubona indlela uShamisa mangabe songena iqola elingushabangu selimthathela ilokhu njana iqembu ehamba kahle sebusa kwaBulawayo ubaba ngicela ukuthi mangabe uhlaziya into ehlakaniphile ungabe isiphukuphuku hayi bo awukhuza ngalo uShabangu ngoba udilize kwaBulawayo yakhe manje wafaka laba bantu laba abatshontshe ekuseni kuze kwehloni lami hhayi kahle mbo umancane baba
Studio 7 salibonani basakazi labalaleli ya lokhu sokusobala kahle ukuthi obaba uphugeni
labo Chabango laela alubaleke wako San PF lo bonke sokusobala ukuthi abantu San PF iphenza bachithile ibandla behambisana la iZan PF ababona ukuthi basilimaza la abantu intyabo asithandi kodwa ukusala uthina uchamse sizahamba na ngeke siniyeke ngoba akanacala laba bahambile iZan PF yabo kodwa into engisiyazi yekugcineni ukuthi iZan PF izababulala ngoba baningi abantu ababulele abafana nalaba ngoba elong bebeswa opposing party buya kibo ngale ababathembanga bazababulala njengabo nkala labo limukani elifani le lokho siyakwazi kahle ukuthi iZan PF yakhampena ngabo ke nila ngiyabonga
Studio 7 Studio 7 impinyelele emsakazweni ubalalela ubasakazi Studio 7 ekuzokhuluma ngendaba kameya okubulawa umeya lo wakhethwa ngabantu akakhethwanga ngichamisa so kumele alandele izinqumo zabantu njengoba alanda ngabantu besamdinga ubana azizomela abantu so asikho isidingo sokuthi njiphume esikhundleni ngoba uchamisa akasekho uba umphathi uba president weparty so besingekho isidingo sokubana alandele uchamisa angito wakhethwa ngabantu akalandele i-community ukubana ithini so elami icebo lami Studio 7 ngiyabonga
Studio 7 ngiyabingelela hey uba kusanda lapha ukhuluma angathiwa akazazi ukuthi ngisayizibani akhulumi ngani kazazi ukuthi ungumuntu onganani nxa esithi kulo mkhuhlane okuthiwa yisitshamisa ngumkhuhlane bani nalo okuthiwa yisitshamisa ba-right abasukayo ngoba bazazi ukuthi bebevele begcwele ngabantu begcwele andalo ukuchamisa so ba-right abayekele lo mkhuhlane wabo wesichamisa ucontact laye nxa evele wawina under uchamisa wakhethwa ngabantu ngenxa yokuthi waye under uchamisa nga waye ngekho under chamisa nga waye under iZanu PF wayengeke ekhethwa ngabantu kodwa wakhethwa ngabantu ngenxa yokuthi waye under uchamisa so hayi baba ukhulume kabi zamani ukuthi lizibambe lina lingontondabo under iZanu PF lathi sizaba ngontondabo labo contact azaba ngontondabo under chamisa so libayekele lo ngontondabo under uchamisa ngiyabonga
into ekhulunywa ngabantu bezimbabwe Saga live. Omunye bangidonto ngenze example ngabafana sinamadoda. Omunye bangidonto enkulu, omunye banga idonto encane. Seba blemani. So but ngicabanga ukuthi idonto idonto. So ukuthi ngidivide omunye banga isonka nomunye banga idonto. Umqondo ngiyawubona ukuthi sikuthi iyafanana vele. Lapho phela mina liba ngamashumi chance lishona mina ngagwalisho. Akuzakali into isisombululo se. And then to ukuthi chamisa ngadlini ngakufuna ukuzithatha nalosi sokukhuluma ngokuthi chama sifundile sibona abantu abaningi kakhulu abangosibizwa abafundile besefile kwaRamaphosa oRobert Mugabe chama sibe sikolo wasifundanga esishoneni yanxa wafunda emashona le nto ofundile but nxa wafunda esikoleni hayi sifunda abantu bonke vele esikole akazwakali naye ukuthi ufuna ukuthini bezama ukuthi akusapotwa chamisa nxa kusapotwa iphathi not umuntu
Hello hello Studio 7 ngibingelele ngenjabulo enkulu bantu bakamthwakazi siyabonga ukuphuma kaJob ejele kuyinto enhle kakhulu ejabulisayo but kusuka uzusizi bamnike ipeace order yokuthenga vusi udlakela for 5 years but ngumuntu oseselana osesilamacala omele wabuyelele kobona estimant kobo 7 to 17 ongakuthi uJob bamthrephile la once wavela waphuma phandle ephumile so bazazama ukukhuluma laye once wavela wayala into abazifunayo bona abantu bezana bamshosha futhi enkantolo bisela futhi cash angeke bemiyekele osokumele vele uJob enanzelele even engabe ngumuntu lwana efike ezithulele nje okathe esemiyeqala yamacala la iphele bona la khona bobona estimand because izani gangile siyayazi and into esuke isijabulise ngochamisa uthethe inyathelo wachiyana into ze-3C uthula izwi bayaluma nomonzora phezulu labo Chabango sesolethe yenzeni lengwane ayisakwane ekhanda uChabango sengumuntu oseginqa right and through akusento eyenzakalayo bayasola abantu right and through sibakhangele sibalalele kunabantu vele abangabona seyi empilweni uyathola kuma street passage street kya kule road ukuthi umuntu mele hambela but uyathola etshanyini umuntu sevuloka indlela yakhe etshanyini ukuthi ufuna uhamba ngapho ungathi umuntu vele kayazi into ayenza akaboni into engale kaboni into amele ayenze bakhona abantu abanjalo vele
sibingelele uStudio 7 sibingelele hayi siyazizwa indaba ezibuhlungu lezinye ezimnandi kodwa lezi ezikaChabango lezi hayi izindaba zibuhlungu kakhulu ezikaChabango osedilize ibandla waliphihliphihliza yeyi uChabango liphihliphihli lendoda kashuwa yeyi uChabango kumbe uzala kusiphi isigaba ndanenkosi yeyi futhi yeyi usiyangisile
amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Sokuleminyaka emithathu selokhe ibutho laseBhema lahluthuna umbuso kahulumende owayethethwe ngokusemthethweni kulelo lizwe elaziwa njalo ngokuthi Myanmar, osekuvimbe ingqubela phambili yezombusazwe kunye lezomnotho. Kuminyaka eyalandelayo ibutho liqhubeke ngocuku kuzulu weleBhema ladonsela ilizwe ebunzimeni. Inkulungwane zabantu zibotshiwe, ezinye zahlukuluzwa, ezinye njalo zabulawa. Abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million babalekela imizi yabo, njalo abedlula izigidi ezilitshumi lasithoba minwembili 18 million badinga uncedo lokudla. Ngosuku olwalandela ilanga lokukhumbula ukuhluthunwa kombuso eleMelika lingezelele umthwinyo kubutho leBhema. Liqophe indlela zokwenza imali esetshenziswa ukuncindezela uZulu eleMelika selifakele abantu abane lamankampani amabili alobudlelwano lebutho izijeziso zenotho. Enye yala mankampani ngeshwe Brain Pew Group of Companies kumbe SPBG epha uncedo lwamafutha ezimota lokuphathisa ukucwayisisa. Umkhokheli walenkampani umkakhe kunye labantwababo ababili labo bafakelwa izijeziso zenotho. Inkampani yeBhema eyemkhumbi ethiwa Myanmar 5 Star Line Company Limited yafakelwa izijeziso ngoba iphathisa ngokuthwala okusetshenziswa ukulungisisa izikhali zempi. Phezu kwakho lokhu konke, eleMelika labaphathintambo bamazwe athiyeneyo ababona ngezobudlelwano lamanye amazwe abayisikhombisa labamela inhlanganiso ye-European Union banikeza umbiko besola ngamazwi aqatha ucuku lukahulumende webutho lokwephulwa kwelungelo loluntu. Bagcizelela umbiko wokubana ibutho leBhema kumele liguqule izenzo ngokutshetsha likhulule bonke ababothelwa amacala angaqondakaliyo avumele ukuthi uncedo lufinyelele uZulu akhuthaze inkulumo labo bonke abaqakathekileyo. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba phambilini kwelanga lokukhumbula ukuhluthuna umbuso, isikhulumeli sogatsha lwe-State Department umnumzana Matthew Miller uthi sihlala siseka uZulu weleBhema lemizamo yakhe yoku anda indlela yakhe ebalisa amanyathelo elisibone siwathatha lamhlanje. Khulumi Mila wengezelele wathi sizaqhubeka siseka imizamo yamabandla aphikisayo lokudinga isisombululo kumbangazwe okuzaletha umbuso kantando kaZulu.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Isisiya komlindi yagcina imidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations ngesonto lapho okuzanqikelana khona iqembu leNigeria lele-Ivory Coast ku-final. Ele South Africa lizadibana lele DRC kumdlalo wokudinga iqembu elizaqeda lemidlalo likuzinga lesithathu. Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi izinga lomdlalo walinkezo belingayisilo eliphakemeyo ngendlela akade beyikhangelele. UChris Gande weStudio 7 oxoxele umlandeli wenguqu uCassius Jayce Simanampofu.
So far ngibona ngathi waphatha kahle. Of course njengabantu bani ama-mistake abayenza, kodwa okwesikhathi ambonti kungakhalwa ngesikhathi, ngoba into eyenzakalayo wathi esibabheka isikhathi ibhora eyayisemuntwini idlalwa isikhathi sokuphuma kwebhora ama-throw in lawana lamanye ama-foul njengalawo isikhathi sakhona sebesigcina sokuthelela kuqala kuqala sasingagcina isikhathi esiyani bale sibasigcina ngawathola sibi-injury time stoppage time iyafika ku-12 minutes kodwa kungazeke kube lama-stoppages amaningi kodwa kubangelwa ezinto ezinjengokuthi kulama-free kicks badile kwathatha kulama-throw ins badile kwathatha into ezinjalo so sebe-ed ama-seconds onke lawana kodwa-ke hayi isikhathi bona ngathi bahamba sihamba amdakangingaboni into erong bonathi konke kuhamba kahle.
UKaiser Jayce Simana Mpofu ngomsekeli wenguqu. Kwaneleke emthwakazomo hleli khumbule lolu luhlelo lokugcina olwendaba zekuseni. Ngolokugcina kalusekho ke soluphelile uhlelo lwekuseni kustudio 7. Kwanele oluvalelisayo nguNtungamilinkomo.